Sibonge uChris lo Marvelous siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuMpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sidalize ne-blueprint lenxa yokuthi sibe sifuna ukuthi abantu bekwazi ukuthi siyenzani, kuyini okwenzakalayo, siyangaphi, ukwenzela ukuthi khona mancabe ezazilandela babekwazi ukuthi indlela ibhekile.
Owake waba ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru uveza ukuthi ulakho ukuncintisa kukhetho luka-2018 phansi kwebandla elitsha ngokwethula akwenze ugwalo lwakhe lwemanifesto oluhlose ukuhlenga ilizwe kusimo esibi somnotho.
Esikole kuwukusibhadala isiziye kathe yayi-50 kathe siyakhwela ngenxa yamathoyilethi abeyakha ama-$2 singenile ku-$55.
Izikolo zivuliwe lamuhla, abazali abaningi bekhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe kwenza behluleke ukuthola imali yama-school fees. Ukuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siphatha udaba lokuthi kukhanya selidumela emansumpeni ukuthi kubekwe inkosi yemaNdebeleni okwagcina ukwenziwa ngemva kokunyamalala kwenkosi uLobhengula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi elizweni lamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngowake waba ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru lokuveza afisa ukukwenzela ilizwe kugwalo lwakhe lwemanifesto oluchaza uhlelo alubiza ngokuthi yi-blueprint to unlock investment and leverage for development ngenhloso yokuhlenga ilizwe kusimo esibi somnotho. Intathe izindaba yethu Mavis Kamause thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuphuma kogwalondaba olusayinwe ngunkosikazi Mjuru oluchaza afuna ukukwenzela uZulu lanxa engacaci ukuba sekuyindlela yokungena enkundleni yezombusazwe ukuphikisana lomongameli Robert Mugabe na Lubahachi kulungiselelwa ukhetho luka-2018. Umkhokheli wenhlanganiso esanda kubunjwa ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni ye-Growth Edge Development Program umnumzana Zisunko Ndlovu uthi akukho kubi ngokuveza izifiso zakhe umuntu njengalokho osekwenziwe unkosikazi Mjuru kugwalo lwakhe oluphume kumaphephandaba abalisa ele News Day lele Daily News lamhlanje.
Ungakhangela imanifesto efakiweyo ile signature sakhe kutsho ukuthi sekhona la, kodwa isikhathi sonke ubekhona kodwa ube labantu akade benjani, akade bemsebenzela. Siyamangala o siyathaba o asazi, kodwa into abantu beZimbabwe babeyazi ukuthi no uMjuru ukhona, uMjuru khona angabuya lakho ebantwini beZimbabwe. And asonto embi kuye njengomuntu ozompolitiko, asonto embi kulabo abahamba laye because ngabantu abazwisisa lokho abuya lakho. Simfisela indlala.
Okudingwa nguZulu uNdlovuthi ngumuntu ozaphathisa isizwe sikhululwe kulobu bunzima esibhekane labo kungelani ukuba lowo muntu uvela kuliphi ibandla lezombusazwe.
Abantu beZimbabwe njengokutshe ngutshiloyo abafuni ukutshelwa, bafuna ukuboniswa. Kukhona into abangalazi abafuna ukuba lazo. Kunzima kakhulu ukuthi sizwe ukuthi uMjuru ngakwase ukusitshintshela izinto yena obekhona for iminyaka eminingi. Sisola iZNPF sisola laye. So kwakathesi thina njengabantu sesiphambene ingqondo sisingasakwazi ukuthi ikuyini azakuletha okuthini ngalokho. Wayencishwa yini ithuba lokuthi eyenza ayifanele kwenze ngesikhathi ekuZNPF. So lathi sisamelele ukuthi sibone ukuthi ikuyini lakho.
Okusekelwe ngumnumzana Lizwe Maseko waseHatfield othi laye akaboni okubi ngenyathelo elithethwe ngunkosikazi Mjuru.
Lapho ngeke sagijimela ukuthi sithi ukuthi ngaletha okutsha o mhlawumbe yabe lokhu ephindelele kade kuvele kukhona kusukela lapho esathola khona i-independence yethu. Mhlawumbe nxa engaqala phi singathi ithuba lokuthi abonise lokhu akwanisa ukuthi awenze. Laye ngumuntu mhlawumbe lengqondo ezihlukeneyo lo mongameli esilanga lesi sikhathi. asinikeze lokho asithembisa khona, atsho ukuthi abe njengabanye ababesithembisa okuthiyeniyo bese besinika okunye okuhlukeneyo.
Lanxa engazange alandule loba ukuvuma ukuthi lolo gwalondaba luvelele ngakuye, yehlule imizamo yokukhulumisana lowake waba ngumsekeli kamongameli lo, esithi wavele wakubeka sobala ukuba akafuni ukukhulumisana lentathelo zindaba, kodwa ugwalo lwakhe lwemanifesto uluse kwabezindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo, isikhulumeli sabasekela unkosikazi Mujuru, umnumzana Rukare Gumbo, utshele uChris Khande weStudio 7 ukuthi bethule ugwalo olutshengisa ukuthi nxa bengathola umbuso bazavuselela njani inotho ngendlela yokutshengisa uZulu lokuthi abaphe imbono yakhe.
Sigalise ne-blueprint lenxa yokuthi sibe sifuna ukuthi abantu bekwazi ukuthi siyenzani, kuyini okwenzakalayo, siyangaphi, uyenzela ukuthi khona manqabe ezasilandela bazekwazi ukuthi indlela edukile. Sibe singafuna ukuthi siphonge iphuma le lomhlangano iparty singabazezanga ebantwini ukuthi hhayi thina simelele lokho, yikho siyenze i-blueprint first ukuthi abantu baresponde basitshele ukuthi khona hhayi ilama-shortcomings anje la anje limele liyenze lokho lalokho, yikho esikuyenzele khonokho.
Manje lona ibandla likhangelelwe ukuthi lizasungulwa nini?
Sizalitshela mngani wami, sizi ukuthi khona seziredi sezizayenza lokho, ukuyenza kuzayenzakala. Liqiniso lonalelo vele nti nasoze sithi singakontinue ukuthi silandele izinto ze-SANU PF nezabanye la. So sike sifuna ukuthi manxa yesikhathi sesifikile sise sitshela abantu ukuthi hhayi thina simelaphi.
Manje wona ama-structures akhona yini?
Ama-structures siyawalungisa. Anti katezi sezibhedile i-blueprint, sizazenza i-constitution, sizayenza ama-structures konke lokhu. Thina sifuna ukuthi manxa sesiphuma abantu babone ukuthi abantu labo bazi into abayenzayo.
Umnumzana Rukare Gumbo, isikhulumeli sabasekela unkosikazi Joyce Mujuru, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye, uChris Khande uphinde waxoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho sokuphumileke kathesi kutshengisa ukuthi yindlela namanyathelo alokhu ethathwa ukuthi ubexhoxhoza umfula ukuthezwe ukuthi amandla anganani. Themba kathesi sebezafika emzikini yomfula ukuthi bathi bahle bangene kumbe bayakhuphuka umbumfula uyabathatha kuzaba into ebonakala ngokuya kwesikhathi. Kodwa ngibona mina ukuthi amalungiselelo alapha sebefike khona ayisonto eqala namhlanje, yinto ongayilonda ufikela emuva ekuthini ngokwehluleka kwabo ukuthi baguqule umbuso wezanu PF phakathi. Basebe kubona ukuthi abasaze bame lokho kade bevele bekuhlosile, yikho sebe kuleli banga asebe kulo namhlanje ngokubona kwami lokho.
Ye, kodwa nxa sikhangela imbali yakhe unkosikazi Mujuru, kutshengisani lokhu? Singathi kungaba lokuthi abantu bengagcina besola na ukuthi bamsekele?
Kungaba njalo, kodwa kuphinde njalo kube nayindlela eyokuthi kaningi-ningi nxa usiyagwaza indlovu awuyilandi ekhanda, uyayikhekheleza. Balomutho esishoneni othi ukhwela intaba ukhwela uyikhekheleza, usebenzisa izizengelezo uziyofika phezulu.
Umnumzana Nhlanhla Dube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ivan Chifera wenelise ukuxoxa labantu edolobheni le-Harare ukuthi bona bathini ngenyathelo lokwethula imanifesto okwenziwe unkosikazi Mujuru. Asizweni abanye balaba bantu, umnumzana Mlondolozi Ndlovu lo Zinsuku Ndlovu.
Umayi Mujuru ubona kwami ulawa amathuba okuthi ancindise ngo-2018 njalo anqobe, ngoba singakhangela kulo Tswangirai kulo mgabe. Umgabe usephelele isikhathi ngathi isihuba sakusha, usesemalangeni lakhe okugcina. Then uThwangirai ngomunye nje njalo laye osezamile iminyaka esiminingi, abantu sebezamile ukuthi bamfake esikhundleni kodwa sekwedlule. Watshengise kubana ngeke enelise ukukwenza. Kodwa-ke uma imjuru ngendlela namhlanje esikubonileyo ekhipha ugwalo lwakhe abaluthi ngesilungu yi-manifesto, ngibona ngani into azikhulumayo into ezilengqondo, into ezisenhliziyweni zabantu kakhulu. Ukuthi abantu abaningi sibonile kuma-researches ayenziweyo ukuthi bafuna ukuthi amakhiwe ebiselwe emaplazini ukwenza ukuthi bethole imisebenzi, bafuna ukuthi amakhampani avulwe. Yizo zonke izinto azikhulumileyo kumanifesto. So ngibona ngani from imanifesto yakhe langendlela akhangeleka ngayo njengomuntu ongumama eZimbabwe kula bantu abaningi abangomama, ngibona ngani ulamathuba amaningi okubana enelise ukubana anqobe.
Okokuqala, mina angiso politician kodwa lokho kutshengisa ukuthi maybe ngasikhangela kwabanye lokhu kukhululeka kokuthi wenze lokho okufunayo, kodwa ukusikhangele emumeni womkhathi kathesi akhangela ukuthi abantu badinga lapho abangafaka khona ithemba labo. Abantu abadingi ZANU-PF, abantu abadingi iphathi kaMjuru, abantu abadingi iTswangirai, kodwa lo ozakwanisa ukubuya lamacebo azanceda abantu angiboni kulento embi.
Lapho lizwe imbono kamnumzana Mlondolozi Ndlovu kanye lo mnumzana Zinsuku Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izikolo zivuliwe lamuhla, abazali abaningi bekhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe kwenza behluleke ukuthola imali yama-school fees. Abaningi bakhala ngokuthi balahlekelwe imisebenzi kunyanga ezisanda kwedlula, ngalokho kuba nzima ukuthi bathole imali yesikolo. Omunye wabakhalayo nguChief Mtibaitsi ohlala eMberengwa West.
Hayi, akwasikwanisi mntanami ukufunda ngoba sifundisa abantwana, ngifundiso yedwa njabe kufundisa abaningi nge-4-5 labadlula.
Libhadala malini i-fees?
Esikole kuhu sibhadala i-fees ye kathe yayi-50, kathe siyakhwela ngenxa yamathoyilethi abe yakha ama-$2, kathe singenile ku-$55.
Umntwana oyedwa?
Umntwana oyinkazana noma ngifana kuyafana, ngilaba amankazana labafana abazukulu.
Bangaki bonke libafundisayo?
Abantwana embafundisayo abasesecondary rangu-3, sokuzabuya abathathu, sokuzabuya abaku-primary bangu-5.
Primary kona libhadala malini fees?
Sesibhadala ama-$15.
Okunye okudingakalayo okufana lama-yunifomu, amampensele, ingwalo zokubala lezokubhala kuyathengeka yini?
Hayi, amabhuku anjengama-exercise angcono ngama-R2, amanye ngama-R5, lamabhilo kwakhona kungalokho ku-right.
Bona abantwana bayakuthakazelela ukuhamba esikolo?
Bayakuthakazelela kathesi ngoba ungakhanyi ukuthi umntwana nxa engayanga esikolo uyahlulukelwa kakhulu.
Bathi bakhangelela ukuba yini nxa sebekhulile, nxa sebethe baqeda isikolo?
Abanye bafuna ukuba ngamatitsha, abanye bafuna ukuba ngamadokotela.
Leyo yinkosikazi yenduna uChief Mtibaitsi weMberengwa West njalo ongomunye wabakhala ngemali yama-school fees. Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Lamuhla siphatha udaba lwenhlupho ezibhekane labazali abantwana bevule izikolo lamhlanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. singakangena esigabeni silandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis ubike ngengoqoko enkulu kuziqondiso zokusebenza kwamaKatholiki emhlabeni jikelele namhlanje. UPapa unika amabhishopu amandla okuquma umtshado lapho abatshadileyo sebevumelene ukuthi balane umtshado uchithwe okube kungavunyelwa iminyaka yonke. Umqondisi wekhomishini yenhlanganiso yamazwe aweEurope uJean-Claude Juncker ukhuthaza amazwe alinhlanganiso ukuthi angene engeze inani lesiphepheli elingazithatha phansi kohlelo lokunceda iziphepheli ezibalekela isimo senotho emazweni abalisa oTurkey, Syria lamanye. Abanye abaphelelwa imisebenzi elizweni babikwa belubhekisa kwele South Africa ukuyadinga indlela yokuziphilisa. Lanxa uhulumende walelo lizwe esithi ubuyisela imuva izizalwaneza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni abazinkulungwane lenkulungwane okugoqela ezeZimbabwe. Umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kunhlanganiso ebona amalungelo ezizalwaneza eZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa uthi imisebenzi lokhu ingatholakali lula kulelo lizwe njalo ukuwa kwamandla emali yeRand sokwenze lolu hlupho lwamemetheka.
Uyabona ke iRand nerethi elehle ngayo imisebenzi ayisadalekanga eSouth Africa. Na eSouth Africa ngithi ungathi uyabheka kahle ine-backlog bathi 29% mhlawumbe yabantu aba-unemployed. Ma usuzo-eda ne-influx yamaZimbabweans kuba worse. And unanzelela ukuthi ukuthola umsebenzi ofomali abaningi abawutholayo yilaba abathola ngesikhathi bethola ama-DZP permit nama-ZSP permit of which ma ungasenayo leyo kunzima ukungena ku-formal employment. So uzobathola abanye beku-informal employment where uthola abanye abaqashi. You have these abuses where umuntu uyasebenza akabhadalwa or umuntu usebenzela imali encane. Kugcine kube nombango futhi emphakathini ukuthi wena uyavuma ukusebenzela imali encane. Nezokuxotshaniswa na futhi nomphakathi wala ekhaya eSouth Africa.
Sesikhangela labo-ke abeZimbabwe esizwa kuthiwa labo bengabe sebebuya khona ngapho kuzodinga imisebenzi.
Uyezwa ngithi sinabo abantu esibaziyo nathi khonapho abalayitshayo. Uyabezwa nabo ukuthi bathi ibhizinisi liyingconywana. Asazi phela njalo ukuthi ibhizinisi komunye angithi luhlupho lomunye. Bayeza bona kunzima and isiphephelo vele sikhona esiseduze eSouth Africa. Uma singakubheka legally, kwanikezwa amaphemithi ama-TRP, ama-temporary residence permit, angu-141,000 or so. Eminyakeni khonapha nje uma ungabheka kulo mnyaka nje of which 31.7% yalabo ngamaZimbabwe. Meaning ukuthi abanye bayazama vele nokuza official. Ama-figures abantu abachaphayo inkundlu anzima ukuwathola. Kunama-estimate amaningi. Kodwa iqiniso ukuthi kuyabonakala mbijana uyezwa namahungahunga. Mina nginayo umfana ozileyo emalangeni layo osedingadinga okokwenza lapho. So ma mina nami ekhona oyedwa mhlawumbe ngingabala ngithi naye omunye nayo oyedwa bangaba bangaki baningi.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Ukuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngomgubho wenkosi yamaNdebele umzilikazi kaMachobana Khumalo. Okwagcina lembiko yokuthi kungagcotshwa inkosi yamaNdebele okwagcina ukwenziwa ngemva kokunyamalala kwenkosi uLobhengula. Kambe ukozala nkomoni ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Thabani Khumalo ingcwethi kwezamasiko esintu elomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe. UKhumalo usungula lolu daba.
Kuliqe
uqinisa ukuthi kukhangela ukuthi ingabekwa ngesikhathi esifitshane esilandelayo okungaba phose inyanga ezishumi lambili. Isikhangela indlu efanele ukuthi isinike umntwana, indlu ekanyamande. Umuntu akalobhengula njalo nxa kukhangela imbali kuyabonakala ukuthi ngiyeke waphatheka kakhulu ekukhokheleni amaNdebeleni enze ngokuhamba kwenkosi encedisana lonina uLosigele okuthiwa unkosikazi.
Inaso-ke indaba babankomo ungathini kona?
Okuqakathekileyo yikuthi isize sibe nomthunzi. So uma umthunzi wangkhona usukhona, okumqoka yikuthi sibone ukuthi umsebenzi wangkhona ulungiswa njani. Sabe singakhelanga ikakhulu ama-personalities thina njengabantu phaqa onkomo nje, kodwa sikhayele ukuthi kube nomthunzi. Vele kwakungekho ngumthunzi wesizwe ongavikela isizwe sikamthwakazi. So nxa umthunzi nxa usukhona uyinto enhle sibili ezavikela ilizwe, ezaphakamisa isizwe.
Baba Khumalo, umthunzi ye nanku kusiba khona, kodwa ke okungani kungamangalisa abantu ukuthi kambe kuzaphilwa njani kulaba ezombusazwe bese kubuya ke lesigodlo senkosi. Khonapho ke kuyathunuthuli, awubone nje
umsebenzi okhangelelweyo ukuthi umntwana lalabo abazakuncedisa nxa sebekhona bakukhangele ukuthi ngendlela esithi thina diplomatically bazaphilisana njani. Kodwa kakube sobala ukuthi isihlalo lesi sivele sona simele sibe khona noma uhulumeni uyathanda noma akathandi, ngoba nxa kwakuleli lizwe leli kubabalwayo abawayo ngesikhathi abawa ngaso babevikela lumbuso njalo babevikela lesi sihlalo. Ngenye indlela ngithi lanxa lakhathi esikukhulunywa ngama-politician ukuthi ibendi ngumhlaba uyabuyela ebantwini, umhlaba nxa ubuyela ebantwini ubukhosi busala njani? Kumbe ngithi isihlalo lesi sisala njani singabuyela ebantwini?
Nkomo, anti uyazizwela lawe lapha nxa sokhuluma njalo kutsho ukuthi phela lezomhlaba lezi zizahlupha lezi.
Mina ngibonge inkinga ngoba lasebilithano kule nkosikazi eNetherlands kulamakhosi eCanada lakhathesi nje bayizehlise phansi kwenkosikazi yasebilithano. So amboni ukuthi kuyi-problem uma isizwe sikhetha ukuthi sibe le nkosi mbe sibe lobukhosi, kuyikukhetha kwabo okukhona njalo ungasikhali indaba ezingena-United Nations. So angiboni iproblem ngoba amazwe amaningi vele alamakhosi. Bangabona ngendlela abanye abantu, kodwa isizwe silelungelo ukuthi sivikele amasiko, silelungelo ukuthi sivikele imbali yaso. And ubukhosi indlela eyodwa yokuvikela imbali namasiko abantu.
Isikhathi so sesingasahambi kahle. Baba Khumalo, qedisa khona mputho lokuthi pho kuvikelwe njani nxa ukuthi kungaba le ngxabano phakathi kwenkosi lalaba ababusayo.
Vele kasikhangelelanga ukuthi kube le ngxabano njalo asilandlela esizimisele ngayo ukuthi silwe kumbe sitophe izikhali, kodwa esima ngakho ukuthi njengabantu sikhuluma siqhutshwa ukuthi singabantu, kufanele labo bantu kumbe abaphetheyo babakhokheleyo njengoba bephuma phakathi kwethu. Kakhulu lokuthi lo vice president uMphoko ube khona phakathi kwethu uzwile ukuthi abantu bafunani. Ngaleyo ndlela layo lo mlandu wokuthi abanye asebenza labo abatshele ukuthi kulento enjalo labo bazimisele ukusincedisa. Asikhangelelanga ukuthi kube lo muntu ozamisana lathi athi yena akumelanga kube njalo, kumele ukuthi ngibona ngani kufanele kuhlonitshwe njengoba zonke izinto zihlonitshwe.
Lapha sizwe umnumzana Thabani Khumalo, ingcwethi kwezamasiko esintu, elo mnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 bekobulawayo. Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu othi ngiyalibingelela Mahlabezulu. Ngithanda ukubonga inhlelo elisilethela zona emoyeni. Mina igama ngingundabezulu Khumalo, omunye wezizukulwane zenkosi uLobhengula. Ubaba wami wayesaziwa ngokuthi nguMoses Magangeni, elinye engungwenyama Khumalo. Engumtakanyamande Khumalo mntanenkosi, ngizwa ngifikelwa ikudana kakhulu kumaKhumalo wonke jikelele. Bengazwani ukuba yiphi indlu efanele ithathe ubukhosi. Mangibheka eqinisweni kwagcina ngoLobhengula ungalongalo kamzelikazi njalo buchithwa ngabelungu. kunjena kufanele babuyiselwe endlini kaNyamandi. Besisathule lathi sicabanga ukuthi abadala bazakwenza okufaneleyo, kodwa manje sebekhomba impawu zokwehluleka. Thina intsha sokuyisikhathi sokuthi sisukume manje sibufune lobo bukhosi. Lami lamhlanje sengingomunye wamakhumalo obufaneleyo. Ngithi badala selehlulekile, alike lisidedele siphathe thina sihlanganise isizwe. Ubuntu bethu sobushabalele. Ngise thubeni lami lokuba inkosi yesizwe, yimi uNdabezulu Khumalo okaNyamande. Olandelayo umlaleli wethu uOK Ndlovu yena uthi ngidinga uncedo lokuncedisa umama. Umama ucatshangelwa ukuthi wazalwa ngomnyaka ka-1904, umntanakhe wokuqala ngoka-1919, watshona owesibili ngo-1930, uyaphila. Sasengu-8 sekwatshona abangu-4, kwasala 4 mina engibhalayo i-last born ngoka-1953. Uhlupho kumama nantu, umama nxa ethi uzama ukusukuma sekukhala amathambo. Uhlala lo mntanakhe oka-1930, sidinga uncedo lwe-wheelchair ukuze senelise ukumusa esambuzini. Bathi le nhlabathi yokumbhada ayisekho, ngabe siyambhada. Ngitholakala kunombolo ezithi 775-575-726, yiyo njalo kuWhatsApp iKelly, kumbe eWabayi School, P-Bag 365 eGwanda, kumbe i-stand number 15961 Nkulumane 12 eNkulumane. Inamba njalo ngu-775-575-726. Omunye njalo umlaleli uthi ngingajabula nxa lingangidlulisela umbiko wami ebantwini beZimbabwe, ikakhulu laba abalahlekelwe yimisebenzi abaningi kangaka. Ngisithi kusukela lamuhla yazini ukuthi uhulumende lo obusayo galanembeza. Njalo ngiyalicela ngo-2018 lingalenzi iphutha lokuvotela lomdala osekhulile kangaka, yimi uGatsheni insizwa yasekhezi. Omunye umlaleli wethu uthi ngempilo ende basakazi be-Studio 7, ngisithi linjani lonke. Ngapha ngiyaphila, ngicela libingelele abakuhlabangana elizweni lonke labalandeli be-team iBoso phela. Yimi uSamafana uPatson Boso hlabangana eGokwe. Ngiyabonga. Umlaleli wethu ugcina usilobele ku-email ethi studio7@voanews.com. yena uthi bengithanda ukubingelela laba uCleopatra Ndlovu, uPhumzile Ncube, uPastor Pius Ncube from Ireland, loCharity Ndlovu we-UK. Obingelelayo nguChakalisa Ncube ose-Ireland, Dublin. Lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com.
When it's Christmas, they call me Father Christmas. But now it's dancer time, they call me Dancer Father. You hear me now? You know this is Kitty. Oh, them niggas are going to be real.
Do a banana, we have a score.
Ugqiba uhlelo lwethu kesikhangele ebezikhokhela. Owake waba ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru uveza ukuba ulakho ukuncintisa kukhetho luka-2018 phansi kwebandla elitsha ngokwethula akwenze ugwalo lwakhe lwemanifesto oluhlose ukuhlenga ilizwe kusimo esibi somnotho. Izikolo zivuliwe lamhla, abazali abaningi bekhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe kwenza behluleke ukuthola imali yama-school fees. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizwe ngokuthi ngamacebo okubeka inkosi yamaNdebele okwagcina ukwenziwa ngemva kokunyamalala kwenkosi uLobhengula. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngilichiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.